Isizathu saloku indaba ye corona pandemic yona eyabangela ukuthi uhulumende efake ama regulations ezama mitigatory measures ku virus lay lomkhuhlane lo. So siyananzelela ukuthi kuvalelekile akuhambeki njalo umkhuhlane lo ungani uyaqina uza ngamandla elizweni. So sibone kungeke kwabalula kumbe singeke senelisa ukuthi sibambe iCongress ngo August sikhangela udaba lwe corona. So sivumelane ukuthi sihambise ku October. Esinye isivumelano esesibili ngokuthi wonke umuntu ozabuya ku Congress leyi sithi ngama delegates bazabe sebe vaccinatediwe ngaleso sikhathi. Ngezinye indlela ma ungela vaccination ye COVID awenelisi ukungena ku Congress eka October. Esinye isivumelano ngesokuthi ama provinces baphiwe ilanga lokuthi bedlulisele ama resolutions abo lama delegate list abo kulabo abakhangela ngeze Congress. Ama provinces angakabambi ama conferences awo batshelwe ukuthi within 2 weeks sebeyenzile iconference yabo, kufanele ama delegate list lama resolutions abo ebesefikile ehofisini ka Secretary General. Kulawo ama provinces akade esebambile ama conferences abo baphiwe kuyafika mhla ka 15 August ukuthi bedlulisele ama delegate list abo lama resolutions abo ehofisini ka Secretary General.
Lithi lina labo abafuna ukuncintisa kuma by-elections la kukhetho luka 2023 sebevunyelwa ukudinga usekelo esigabeni sabo, aliboni yini ilokho kungaba inkinga ngoba abanye bengagcina sebesephula iziqondiso zokwenqabela i-COVID-19?
Lapha yi-internal process le esisakhuluma ngayo ebandleni singakafiki ku-selection yama-candidates. Yiyo i-process le esikhuluma ngayo lapho ama-members akhulumisana lamanye ama-members ebandleni ku-district yabo kumbe branch yabo kumbe iprovince yabo ukuthi bezethule ukwenzela umhlaba sesidinga ama candidates sokwenza ama processes ukuthi sidinge i candidate ezamele ibandla, bebe sebethole ithuba lokuthi bezazise ebantwini laba abantu sebekwazi ukuthi silobani lobani abafisayo ukuthi bemele ibandla. Izaphu siyaqhakathekisa kakhulu ukuvikeleka kwabantu kumkhuhlane we corona. Singelinye lamabandla ngathi yithi esaqalayo ukumisa ama programs yethu ngesikhathi kuqhamuka lo mkhuhlane, saba yithi saqala ukumisa ama programs ethu sisenzela ukuthi abantu bephephe kumkhuhlane lo. Namanje lokho sime lapho siyaqhakathekisa kakhulu ukuthi abantu bengaze bayenza izinto eziba expose kulo mkhuhlane. Ngakho ke konke esikwenzayo njengebandla sikwenza within the confines of ama regulations COVID-19 afakwa yi government eZimbabwe lalawo ecetshiswa yi World Health Organization.